abantu abawukhangele ngoba ukuthi na yinto entsha eqalayo seminyaka engu-27 silozivuse asikaze sizekwazi ophinye president ngaphandle kwaba umgazi sesikwazi uba umnankakwa ake sinikele ithuba elokuthi naye akayenze amele akwenze.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedale lekhabhinethi ye
usengenile umongameli usenguye okhokhelayo nxa esekhetha abantu abusizo labo kanandisho kumele kube kuyinto nakhetha abantu bangeyisiyasakasumkhulumelo naye ngangawufakele ngawufakelwana nxa kusasesiyehlulekile sika yini enangehlulekisayo liza kuvuma yini. So mna asengidensiuna umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza andibana besesikwaniseke ubana simsizane sesimjanza ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So umuntu ukhetha ubani mina kahle kahle njalo ukuthi nambona anta kuthi hayi akumela kube yinto emele sihluphe into eqale yona esifuna ukubona ntona bona naba abakhethileyo umsebenzi omele wenziwe bazawenza yini ngendlela efaneleyo kumbe bazoba namaphutha then singaqala ukukhuluma sesibone khona abantu ukuthibana sowuhamba njani.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekwanga ukuthi babe khona
anti bakhuluma yini bebeqalisa bathi bona operations restore leaders yini so bephumelebela emabharakeni bengena ukuthi bekhangela into izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna ngibona ngathi okatesi basebeqala ukuphuma mpinjanampinjana ezingakhala even emgwaqweni abana sesiqa sibona amapholisa labo sebekhona sesezabe bonke endawane beloku bethiya mpinjanampinjana ulokusuka njalo. So ngibona ngathi yinto nje engasezinzeki overnight but sokwenzakala sebeqalele ukuphuma bebuyela emabharakini abo njengabona kade bephumele emabharakini bezoyenza naleyo operation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona ngathi
ubone ngani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa
yena isiqaphundo somthetho omongameli. So ngiyabona ngani uba uyakwazi into ebeyenzakali njalo ube ngu-leader of the house lepalimende lapho kubuje khona imithetho uyakwazi ubana into lezinkhamba njani njalo uyakwazi futhi ubana epalamende kwabana sinama-opposition abakhuluma intando yabo abakhuluma ukubona kwabo. So uyakwazi mhlobuthi lasona ngapho kuyenza abana nto akungapho kuphuma nje ukulale phansi. So mina ngimaze indoda eqotho ngimaze indoda ekwazi ubana kumele enzeni. So khona kwamele kwenzakale kuzayenzakala ngendlela yomthetho ngomuntu womthetho naye ele-degree elaw. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.